Iningi lithi ukutshengisela lokhu bekungenasizathu esiqinileyo, njalo yokuthanda ukuzibonakalisa kwenkokheli zalo umanyano. Umnumzana Mehlule Impala usula umanyano we-MDC Alliance.
Idemo ye-MDC ayisizi lutho, is too late. Babengakusukela ngo-2013. Kwakumele balungise enforce election reforms eParliament. Bona bakholisa ama-allowance lama 4x4 bazithulela. Lokho abakwenzayo is wasting time, njalo yikumosha isikhathi. Akulanto etshintshayo, ngamadlwane nje. Sebencedisa izanu ukuthi ibuyele esikhundleni.
Umnumzana Buthelezwe Mpofu uyagcizelela.
It's less than 2 months, madoda, ukuthi kube lo khetho khona sebebanga umsindo. Now, who is going to take them serious? Mina ngiyimemba ye-MDC, kodwa ngiyabona ukuthi i-MDC Alliance idliwe izanu. Utswangirayi siyamkhumbula, akula niks ujamisa la.
Umnumzana Thabani Dube uvumelana nalo ukutshengisela okwenzakeleyo.
Mina ngithi lanxa amademo la enziwe late akufani, bazethuka abantu bezanu. Alliance yenze kuhle ngokuyangena ezekhe batshele iqiniso. Kufuneka more of these demos until izanu ihambe, sikhathele ngapho.
Unkosazana Mili Machingura ngumlandeli omkhulu webandla le-MDC.
Mina ngatsho ngathi nxa ama-reforms engenziwanga vele angiyi ekhaya ukuyavota, ngoba izanu iyabuyela embusweni. MDC very useless party and ngeke baphinde babuse futhi. 30 July uMnangagwa uyabe ebusa futhi.
Kusobala ukuthi izizalwane zeZimbabwe ebezilesifiso sokuya ekhaya ukuyavota zithi ngeke ziyevota ngoba akusoze kube lenguquko, njalo yikumotsha imali lesikhathi. Bathi umbuso kamongameli Mnangagwa uzaqhubeka phambili ngoba amabandla aphikisayo awukazi akwenzayo. Ngimele isithito 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibani.